Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hey bakithi izinto bakithi lani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asikhwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuke ehambe busuke.
Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC eHarare ngesikhathi abe-MDC bezama ukutshengisela. Amapholisa ababhaxabula njalo abopha abantu abedlula amashumi ayisishiyagalombili. Kule mbiko ethi abanye ekade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abantu ekade befuna ukutshengisela eHarare ngamabutho labasekeli bezanu-PF. Induna yentabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili namuhla. Kuwoza Friday sise wange lapho esihamba khona le qembu leKwejani Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla. Abasekeli be-MDC laba bebezondiswe ikwalelwa ngamapholisa ukutshengisela. Amapholisa abikwa ebophe abasekeli baleli bandla bedlula amashumi ayisishiyagalombili njalo babhaxabuleka kubi abanengi. Kubika uMavis Gama.
Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapholisa abenyakazela edolobheni leHarare ikakhulu endaweni yokukwetshisela e-Africa Unity Square, lapho bekungavunyelwa khona abantu okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone, isakhamuzi semzini we-Highfields, ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Hey bakithi izinto bakithi lani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asikhwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuke ehambe busuke.
USenator Lillian Timvias ongeyinye yenkokheli ye-MDC usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapholisa.
Iphathi yami i-MDC alayenze ngamshwa liyakwazi ukuthi ba-announcile ukuthi kwakhona sile demo namhla, and it's according to the constitution of Zimbabwe, which is the supreme law. So angikwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo usole lokhu kutshengisela ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalokhu usazuza sutha, nxa engumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokhu, but bona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalana emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukuzwisisa umthetho, ngoba umthetho uthi wona bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela. Abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni, njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina we have said it ukuthi people they say kulama peaceful demonstration. Ma bekhuluma yes, but on the ground the situation is different. That's what I'm saying. ngiyalandela ukuthi ngebudiriro abantu kade bephakama nje emgwaqweni amapolisa yedi to move in and disperse these and off gathering.
Wengeze u-assistant commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho sekuphume enkundleni zebulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo kulembiko ethi abanye kade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abasekeli be-MDC ekade bezama ukutshengisela eHarare ngamabutho. Abanye njalo ngababikwa bengabasakhulayo bebandla leZANU-PF labo ekade begqoke impahla zamapholisa. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa omunye obekhona ekutshengiseleni lokhu umnumzana Peter Moyo olilunga ledali lephalamende kubandla le-MDC uthi kube sobala kibo ukuthi amapholisa abahlaseleyo lawa ebengayisiwo mapholisa oqobo.
Thina sesingena ethawuni ekuseni sathola ukuthi khona ha amapholisa abahambisa abantu ezindlini, bengalibona lihamba nje lingu-5 so bayalilitiliya ngaphi bangekho emoteni bahle balibisele bathi buyelanini. So abantu kade bezidingela iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe. So abantu bacine sebuthana laphayana enasingemarket square lapha, basebeqalisa ukuhamba ngendlela bebaningi sibili besiyafudent square. Ukufika bafikile sibili but bacine sebesi-rounders phakathi kwaphana bathela ama-tegas phakathi. So sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphana ukuthi sitele ngoba zesiy imota zethu ongathi ugashana ngoba zesizonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle. Abanye basivimbelela abanye besitela langapha abanye besitela ngapha abanye besikwa befika khonapho kuthayi izicathulo abanamabhatons. But engikubonileyo mina abantu abaningi ade beku-uniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi i-behavior yabo ngabantu abatrained.
So ubona ngani ngobani bona labo kade betshaya abantu?
Socha sibili bathi uyama-uniform yikho engikubondileyo mina ngoba amapholisa polisa they were professional. Abanye bangikhona esihlangane lapho ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sezunjele khona siphume lendadi igcwele amapholisa okuthi ngabe kade befuna ukusitshaya kade bekasitshaya but babapho ukuzimela kade bedlula behamba bebona eceleni. So laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapholisa polisa
ukuthi aso basekeli beZANU-P F laba okuthiwa ngama-youth militia.
Kungaba njalo as well ngoba kudala vele koba sebekuyenza during umgabe yikho ababekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-yunifomu. Ungakhangela se-Africa in Square ukhona omnye kade umpolisa kade tie umbhobho alive bullet. Akula muntu owenza into zobulima ngobhokule crowd enjalo.
Umnumzana Peter Moyo lilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC. Leli bandla lithi lanxa livinjwe ukutshengisela eHarare ngamapholisa namuhla lizaqhubeka ngenhlelo zalo zokutshengisela kwamanye amadolobho abalisayele Bulawayo, iGweru, iMasingo kanye leMutare. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela abakade bekuqoqile be-MDC akusazange kwenzakala ngemva kokuba abasekeli balelo bandla bakade beze ukuzotshengisela behlaselwe ngamapholisa akade bavimba abantu ukungena enzikini yedolobho leHarare. Abantu abaningi babikwa belimele kakubi abagoqela abesifazana lentatheli zindaba. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phandle owenzelwe emzini we-Milton Park, umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthe lo abengasaqhubanga uhlelo lwabo eHarare bazaqhubekela phambili besiya kwamanye amadolobho.
Yebo, liza kubona lokhu kutshengisela okulokuthula kusenzakala emalangeni alandelayo kwamanye amadolobho. Sizaphinda njalo sibuye lapha eHarare. Lokhu akusikho ukuphetha kohlelo lwethu.
UChamisa uqhubeke ethi ukwaliswa kwabo ukuthi batshengisele kuphambana lomthetho kanye lesisekelo sombuso.
We are a constitutional organ. The party that won the elections on July the 31st.
Silibandla elinanzwa isisekelo sombuso wesizwe. Senza inhlelo zethu ngokusemthethweni.
Whenever we do things according to the law, they obviously do not treat us as such. That's why we must review our strategy.
Ngomvulo abeMDC bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela kobulawayo njalo amapolisa aziswa kudala.
Ngomvulo siyabe sikobulawayo ngolwesibili, siyabe sisegwelu ngolwesithathu emasingo, ngolwesine emdare. Amadolobho lawa azanikezwe ithuba ukuthi izakhamuzi khona lezibe lalo zibe lesikhathi sokuyatshengisela emgwaqweni kulandela amalungelo abo ku-constitution yaseZimbabwe u-section 59.
Amapolisa abikwa ebophe abantu abedlula amachumi ayisishiyagalombili eyide emizini ebalisela emavuku kambuzuma e-Epworth leminye abacatshengelwa ukuthi bebesendleleni yokungena enzikini yedolobho leHarare ukuzatshengisela. Ukuphathwa oludaba ngabazomvikela abomthethandaba lohulumende kuthiye uzuwe khathaze kakhulu ngokubotshwa kanye lokutshaywa kwalabo abakade bezama ukutshengisela. Umnumzana Mfundo Mlilo, ingcwethi ecungumeka zombusazwe, yena-ke uthi lokhu kungenza ukuthi uhulumende kamnankagwa abonakale engathi kazimiselanga ukulondoloza ilungelo loluntu.
Well, lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende ngathi ngala sinikele abantu bekumele ukuthi avumele abantu ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, ngoba sibona ukuthi amalunga e-MDC labantu nje jikelele beZimbabwe befuna ukuthi batshengisele, ngoba kule nhlupho eziningi eziselizweni, amagetsi kawakho, i-fuel kayikho, izinto ziyadura, umkhonomo wethu kawuhambi kuhle.
Abebandla le-ZANU PF kusola kakhulu okwenziwa ngabe-MDC bethi kuphambana le mithetho yelizwe, ngoba sebefuna ukugenqula umbuso kamnankagwa ngendlela engayisiyo. Elinye igqwetha eliyale ukuqanjwa ngegama lithi ukumiswa kokutshengisela okwenziwe ngabezomvikela kwasekelwa ngumthethandaba we-High Court bekumele kwenziwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa hatshi ngelanga lokutshengisela lokhu. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bebandla le-MDC lozulu weZimbabwe jikelele abahlala kwele-Bilitane batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe bechothoza umbuso we-ZANU-PF njalo besithi uMongameli Mnangagwa kumele asuke esihlalweni. Sixoxele siphathamandla sogatsha lwaleli bandla olwabasakhulayo eBilitane, unkosazana Kimberly Bhebhe, wachasisa okunengi.
Sifika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe. Sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu, sikhala sayenza lo mthandazo ekuseni khulekela bona laba bantu abahlukuluzwayo ekhaya. Ke siqeda khonapho abasebenzi beZimbabwe Embassy pha eLondon babiza amapolisa baqamba amanga bathi thina kade sifuna ukubachaya, thina kade sifuna ukuyenza i-violence phandle kwe-embassy. Amapolisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully, kade singachaya umuntu, asizange sichaye anything, thina kade sizihlabelela peacefully, siyenze peaceful protest. Amapolisa sacoca-coca lawo, amapolisa asilinda ke. And then amapolisa asanda kusuka kathesi. Into ebesiyenzakala futhi abantu basayine i-petition ehambe ku-Prime Minister ubaba uBoris Johnson. sibhalile izikhalazo zethu ku petition yonaleyi ukuthi uhulumende weZimbabwe ulegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku. So thina njengamaZimbabweans eLondon eEngland sikhathazekile ngakho, sikhathazekile ngezihlobo zethu eziphethwe ngohluku njalo sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa yi-international community.
Ungathi belibangaka baphatheke ukutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK?
Ngade sifika inamba noma 100 kodwa ukuthi kusuke kwaphazama ukuthi kathe sizulu selisina kodwa abantu lokho ebekhona phandle ezulwini kule tent ekhona efakiweyo kodwa tent yangkhona incane. Abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla, abantu bathwele amabhana, amanye amabhana lamampikisha aphumile kubo Facebook la kubo social media. Abantu baphumile sibili, abanye basuke eKhatshana, abanye basuke Portsmouth, abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi ubusuku bonke ukuthi bebuye khonapha eLondon. Abantu babuyile ngempela.
Unkosazana Kimberly Bebe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC kwelebhilithane. Khonapha eMelika, abasekeli be-MDC labo batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele omunye wabaphatheke kulokhu kutshengisela, umnumzana John Womera.
Izo lami ngoJohn Omera.
Kuyini okulethayo lapha engase sigodleni eWashington DC?
Lapha ngizobika kwabakithi ukuthi hey bantu benkosi, sicela kungene enhlizweni zenu, engqondweni zenu ukuthi khona hayi impilo lesiyiphilayo akusiyona impilo eyiyo esabelethelwa ukuthi khona siphile.
Kodwa ubona ngani ukutshengisela lokhu kwenzakalayo lapha eWashington DC? Ubona ngani kuyasiza na?
Kuyasiza, kuyasiza.
Ngani usisho?
Kuyasiza ngenxa yokuthi nxa uthuli umuntu engazi ukuthi khona ophakathi kobuhlungu, uzwa ubuhlungu enhlizweni yakho. Umuntu ngeke azibone ukuthi khona ubuhlungu obuzwayo bungakanani. So definitely
wena njengomunye otshengiselayo namhlanje, isifiso sakho yisiphi?
Isifiso sami ngesokuthi siphileni impilo yokuthi khona uzitshele wena ungumuntu ukuthi khona okutholayo angitsho ukuthi khona imali eziningi ozitholayo amamiliyoni, hhayi impilo esimple and straightforward. Uthi mina ngifuna impilo esimple and straightforward, ngiziphilele impilo yami kahle, hhayi ukuthi ngiyeshophu ngiyehluleka ukuthengisa ukuthengela abantwana izinkwa.
Ubona ngani yena umnumzana Nelson Chamisa ulapho ukwenza ukuthi isifiso sakho sifezeke?
Ulaso sibili, ulaso kakhulu.
Yena umnankagwake
usetshengisele ukuthi akalaso leso sifiso ngoba ngesikhathi engena yena ukuthi khona ezitshela yena ukuthi nguye osengupresident wathembisa ukuthi ngensuku 100 days uzabe sitshengisele ukuthi khona hhayi useluthi impilo engcono. Kodwa kula kwenzayo, instead izinto zatshintsha, udube wonkhona wayengezelele ebantwini.
Yini umbono wakho mayelana nalokho okwenzakala khona namhlanje eHarare?
Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ukuthi abazali khona manje asathathane njengabantu, sesithathana njengenyamazana. Uthi inyamazana idonki uyayitshaya, uyitshayele ukuthi iphuza amanzi, uthi natha amanzi. So usushaya lo muntu, umuntu ozihambelayo umtshaye.
Umnumzana John Womera ngomunye wabaphatheke kuhlelo lwe-MDC olokutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla eWashington DC khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele-Tanzania. UMnangagwa usolwa ngabanengi ngokusebenzisa amapholisa ukuhlukuluza uZulu. Inhlanganiso esizimeleyo lazo ezilwela amalungelo oluntu lezigodlo ezigoqela eseMelika, eseBhilithane lomanyano we-European Union lazo zisole amapholisa lohulumende ngokuhlukuluza abantu. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezombusazwe, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuthi vele sokuhambelana lembere yakho neZANU PF ngoba nxa yena upresident wayekhulume wathi yena nxa bethengisela kwemthethweni abantu bayavunyezwa sokuza kwethusa ukuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapolisa ebalisa ngoba umthetho vele sizaguqulwa. Vele besithi funa umthetho wakhona ozaguqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhulume okusekugceni. So sokutshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wesisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla leZANU PF.
Lelo liqiniso ngoba mina ngithe ngimi khona phana sime nje labantu ngilo council wami ngimtshena sithi laba bagqoke iuniform le siyibona le ngaso mapolisa angathi amasoja bebezimele nje kuhle. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebivelela phesheya ngahle ngathi mina igroup liyana ehamba ngezimota leZANU yiyo ezivama ukutshaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye kutho okutshengisela ukuthi i-command system sibile kuZANU PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni ama-sergeant abavele bengabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele ukuthi ngoba simi isikhathi eside abantu behlezi phansi bezihlabelela kungenzeke lutho. Kwasokuthi phutsha nje abanye sebezotshaya. Kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kuloku phikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi ecubungula ezombusazwe. Ku-Live Talk namhlanje sixoxa ngokutshaywa kwabantu ngamapolisa eHarare namuhla ngesikhathi bezama ukutshengisela kuhlelo obelubizelwe libandla le-MDC. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Induna yentabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni namuhla ugwetshwe ukuhlala ejele okwinyanga ezilichiyomi laseficamnwembili kuthi eziyisithupha zabekwa eceleni. Abanye akade setheswa labo icala lokuphatheka ekubhidlizeni impahla yesakhamuzi khona le entabazinduna baphiwe isigwebo sokwenza i-community service ezikolo lasemakliniki.
Umanji unkosikazi Gladmore Mushowe ugwebe unduna Ndiweni ethi ngoba uyinkokheli bekumele abambe umthetho. Udumisani Dube igqwetha elisuka emathonsi Ncube Law Chambers ebelimele unduna Ndiweni labanye uchaza impumela yedale.
Izakhamizi ade zethesa icala lo lenduna uKhayisa zigwetshwe kweminyaka emibili. Inyanga ezisithupha zisaspendiwe ukuthi for iminyaka emihlanu ezayo fanele bethola bele cala elokudiliza impahla ngomlilo onye violence. Then ezinye inyanga ezi-18 kuthiwa kufanele beyenze i-community service ezikolo lasesibhedlele entabazintona. Kodwa for uChief Khayisa ukhijele inyanga eziyi-6 which was suspended for iminyaka emihlanu ukuthi afanele bethola le cala elifana nayo. Then e-18 kuthiwe kufanele eseve phakathi. Vele uChief even engayejele bese sitshele size amaphepha eyaphile ngobe ubethemba sithi kakhanya ngasozethola i-justice. Sibe siqalile vekuse kusebenza amaphepha eyaphile ezahambisa e-court. Kusobala konke umuntu ade kuye enkundleni ukuthi lesandla esinye esitikileyo esade sithungamela izinto enkantolo.
Abantu abezelalela ethonisiswa undiweni balinde kusukela ekuseni waze waba lihola lesithupha ntambama. Umtshutshisi umnumzana Kudakwashe Jaravaza utshele idale ukuba uNduna uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayamangalela ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda emuzini wakhe. Kubikwa induna yaphawula ukuba uMbele ahlukane lekhosikazi lakhe, kodwa lokhu akusenzakalanga okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza umuzi kaMbele ukuba asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuwoza Friday lamhlanje sisewange njalo sihamba lekwejani bendi okuliqembu likamuyi uChristopher Shoko. Lanxa isimide iminyaka uShoko edlule emhlabeni, iqembu lakhe lisaqhubeka ngengoma njengakudala njalo lithi liqinisa ka. Leli lidlalate lalo elitsha elilesihloko esithi ungakonani, liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Sibuze umkhokheli wekwejani bendi usizwa ngendaba Ncube ukuthi bawuqhuba njani umsebenzi.
Hayi, umsebenzi siyawuqhuba kahle, sifike hayi labantu sebejayele, sebesijayele. Hayi, siyawuqhuba sifike, siyabhodabhoda indawo yethu lapha eZimbabwe, siyangena kubodinga, sibhoda sibuya siye sifolia forward nowani.
Balamukela njani abantu nxa lithe lafika esigabeni bazwa ukuthi iqembu likaChristopher Shoko likhona liyadlala esigabeni?
Hayi, bavuya ngokuningi sile abantu, kunje lokho bedonselana besibiza lapha lalapha. Into esihlupha yona la amafutha nje ezimoto ukuthi sihambe indawo zonke, kodwa abantu basamukela kuhle.
Amadlalade wathi ngokutshona uShoko ukuze kufike lamhlanje selilamangaki?
Ngangaphamba nithi ngibona engafika kubo 89 khonapho.
Ondambo kudwa wakabonekwa nembonje usiyene ochepereka zibona. Ndambo kudwa wakabonekwa nembonje usiyene ochepereka zibona.
Ngathanda ukuthola idlalade lenu leli lamanye amadlalade enu bangalixhuma njani kumbe athengiswa ngapi?
Kakhulu ezisuku sasiyandisa ukuthengisa kugrama uzetemthi grama, but manje sokuhlupha ngale abantu sebesizithengisela, abantu ngabe thola inamba bakwanisa ukuthi bengifonele then sebezithola ingoma.
Zithini inombolo zakho?
0778134534.
Kuziphinde Ncube.
0778134534.
Iqembu leli lihlabela ligxile kakhulu olimini lwesinambiya, liluxubanisa lesitonga lesindebele lapha lalapha ya. Baphuma ke enkundleni abafana bekwejani band ngale ethi Zunu Zose.
Vavana jira mshure apana jama sawina kushe kukulia tususue.
Kwejani band besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abaningi balimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa bezama ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela olubizelwe yi-MDC. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni ugwetshelwe ukubika okweminyaka owodwa olengxenye. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.